So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge leli thuba engiliphiwe nguTanonokawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 16 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisola ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF.
Abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe zulu yekelani izinduna zodwa ziyevothela iZANU-PF.
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka, kodwa ibandla le-CCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU-PF isebenzisa amapholisa ukuvimba imihlangano yalo.
But yona i-CCC nxa ngiyikhangela iphatika leyo vele evele yona engela-structure. Nxa sikhuluma ngama-structures bathi ayibayahamba kuphela i-election.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi awesabekayo osekufaka abachayeli engozini.
Kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iradio nale. Iradio nale ilethi imali eningi elizweni, ilethi ephilisa abantu elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC selisole ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF. Umnangagwa ubekwe obulawayo izolo emhlanganweni lezinduna wenziwa kanye ngomnyaka lapho ambambathe khona izinduna ngezimota zohlobo lwe-Isuzu Twin Cab ezibiza inkulungwane ezedlula ikhulu lamadola eMelika inye. Leli bandla lithi imali le ngabe isetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukunakekela uzulu odla imbuya ngoluthi. Induna iziphiwe lezi mota izolo zingamachumi amathathu lasithoba minembili 38. Umnangagwa uthe zonke induna zelizwe jikelele ezingamakhulu afika phose amathathu 291 zizathola lezi mota ziphinde ziphiwe izigcingi zokuphehla amandla kagetsi ngelanga ezesola. Uthi izinduna zizafakwa njalo kuhlelo lokwelatshwa olwe medical aid. Okwengezelele ukuthuthuka ukuthukuthela kwebandla le-CCC ukuthi uMnangagwa ucebise izinduna lezi ukuthi ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo okuyikwephulwa kwesisekelo sombuso esithi sona induna azimelanga ziphatheke kwezombusazwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
UPresident Mnangagwa wenze incwala insumansumane into ehlukumeza umzimba lapho phuma sobala esithi eZimbabwe akula rule of law. Uthi izinduna zomdabu zibe ngama-campaigning managers eZANU-PF kuma-rural areas. Lokho kuphambana le-constitution yeZimbabwe. Sisekelo sombuso sicaca kuhle ngitshe le-traditional leaders act icaca kuhle uthi izinduna zomdabu dabo azingeni azisapoti amabandla ezepolitics. Osobhuku omlisa izinduna zonke lezi institutions ngezabantu asoze zephathi. Khulusizi uma sesikhangela imbali ye-Afrika izinduna zancedisa kakhulu ku-slavery lapho abantu babethengwa ngama-Arabs, bethengwa ngama-Americans, bethengwa ngama-Westerners. Izinduna zaziphathekile Gwede, almost 4 centuries back. Kathesi kwabuya uSmith lamabhunu eZimbabwe izinduna zathi kwaqa zenza khonoko baze baqunywa onehanda baze baqunywa ezinye izinduna zomdabu olobhengula baze bacina benyamalala ngoba babengafuni ukulandela izinduna ezithengisayo.
Manje mnumzana Mafa, ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho?
Kuluhlazo eZimbabwe, kuluhlazo kuSADC, kuluhlazo kuInternational Community, ngoba akusena mthetho uma izinduna ziphrize imota zokuthi zikampene zenze ongasikho constitution, yikho abantu bazahlala njani? Hatshi, thina asilahli themba, abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa. Sithi mahlabe zulu, yekelani izinduna zodwa ziyevotela iZANU PF, akulanto ezaba khona. Your vote is secret. Silinga vele livote baluze amandla awakho. Iconstitution ithi okhethwe ngabantu lamasosha lamapolisa lama institutions wonke akahulumende azamsaluta. Ngalokho mahlabe zulu, umuntu ongafundiyo ulomnyama kakhulu, umuntu ongafundiyo ulenhliziyo embi. Kambe sesifuna ukubuyela khona ukuyana yini ku pre-colonial lapho izinduna zazithengisa abantu bazo ngenxa yokuthi bafuna ukuhlala kahle. Hatshi, thina sito kungapheli ukuyahlola zobo uhlamanyosi. Bayethe bantu beZimbabwe, izinduna ziyekele nini ziyevothela iZANU PF yodwa, sibone ukuthi bazabambani.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka, kodwa ibandla le-CCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU PF isebenzisa amapholisa ukuvimba imihlangano yalo. Olunye udaba osolukhwezele ukufuthelana okukhulu phakathi kwamabandla omabili yikwala kweZimbabwe Electoral Commission ukuvezela ibandla le-CCC uluhlu lwabavoti olwe-electronic voters roll. Abasola umbuso weZANU PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu, ngakho bathi kumele likhitshwe embusweni ibandla leZANU PF. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa laye uthi iyaphuma kuphela embusweni iZANU PF lonyaka. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxhume ilunga le-CCC umnumzana Abednego Bhebhe endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Believe Kaule. Waqala ngokubuza umnumzana Gawule ukuthi kungani ibandla le-CCC lisaliswa ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho okungakaze kwenzakale kubandla leZANU PF.
I-CCC ukuthi yalisho ukuthi yenza umhlangano ngenxenye kwezinye izigaba leZimbabwe lapho engingafiki khona, kodwa angikuboni kuliqiniso. Bayenza imihlangano suku zonke, badla inyama suku zonke, bahamba behlaba ezinye izinyama lapha, ambaboni behlutshwa bezenzela imihlangano yabo. Kakhulu babezidla inyama, bemzani ukuthi babedla inyama, abanye bedanda ishobho nje kuyinjani ingaka, konke khonokho kukhona. But okukhona Nkomo yukuthi iZimbabwe leyi inanzelele ukuthi sikhuluma nge-CCC. I-CCC yes ithiyena kakhulu leZANU PF, ngoba iZANU PF ngikhuluma ngezaphu leZANU ezahlanganayo eziyizo zalwayo ukuthi zikhulule ilizwe leli. Kwabanye amadoda ayehlala ekhuluma ngelethi Robert Mugabe wayethi Zimbabwe will never be a colony again. Uyazi ukuthi abanye abantu simanipulate ngabanye abantu, but yona i-CCC nxa ngiyikhangela iparty naleyo vele evele yona engela structure. Nasikhuluma ngama-structures bathi hayi bayahamba kuphela i-election. Indaba engakhona bayi-concending ama-structures abo, belungise ezinye izinto zabo, bekhuluma nezinto ezinganani lokuthi abashiyo yodwa phela i-party i-CCC. Ama-party maningi ngapa-party isiphethayo kukhetho lolu. What is so special nge-CCC ukuthi si-entertain i-CCC ngeke the space of amaZimbabwe zonke.
Naso babu Bhebhe, kuthiwa imihlangano liyenza imihla ngemihla, akula kuvinjwa elikwenziwayo.
uyabona vele ungavuli joining zani uyakusayina i-document yokuthi wena singumgambo wamanga nalimami lapha kakhuluma iqiniso uyakwazi ngoba intshelo ezilaba ubo-whatsapp ziyaphuma incwadi zamapholisa zibhalile ukuthi bilithi nizidikali so yena nxa engakubonanga angakuphiki so okwenza ukuthi akuphike ukuthi usephathini yezani yamanga ngoba nxa esekenomuntu sukule ezimbabwe ofet difende into ekhona ephilayo asiqali kathesi kwalisa umhlangano ngikhuluma kunjenje lakini enkayini lobufakazi ukuthi umhlangano kwayaliwa nakhathi kwezindawo so ukuthi sithome siphika imbuzi iphakamisa umsila esintwini kwakuthiwa kuyazila umuntu onjalo esintwini kwakuthiwa khona nxa abanye amadoda ekhuluma bamkhetha bathi bahambe ayekosela abadala inyama ngoba ukhuluma into engayisiyo elize okwesibili umali mami ukhuluma ngama-structures ngabazi ukuthi kutshele into ekuthiwa yi-structure it doesn't mean ukuthi kufanele ulandele i-english wedwa esokuthi kulo chairman nosecretary lobani bani lobani bani kuthiwane yi-executive no i-structure ngabantu ababe begutshiwe ephathini phakathi kwepathi ukuthi benze umsebenzi ngendlela iphathi efuna ngayo ama-structures la kodwa seyisilinye ukuthi ngobani
Baba Gawule, abanengi bayakhala bathi umnotho kawuhambi kuhle. Imigwaqo ifile impilo inzima kakhulu. Kungani abantu bemele belivotele njengezanu PF kule ndubo zonke lezi?
Umbuzo omhle kakhulu loyo Nkomo, umbuzo omhle kakhulu. Ngicela Nkomo ukuthi impendulo oyibeke sibe iphume njengakhonokho engizayibeka ngayo. Nkomo, iZimbabwe isemhlabeni nalowo lapho kunezinto zonke ezihlakala ezenzakaleyo kusukela ngesikhathi se-COVID. Umnyambabe uthi ethatha umbuso kumngabe wathi ilizwe libe lishamale libe lifike, umkonomi ubulele phansi ubhazalele, ubuvuswa umkonomi inkomo ecubayo. Akuthathi ilanga elilodwa lokhu kukwakha. Yenza umnyama esibe nawo ukuthi sihlangane ne-COVID ekuqaleni, saphuma ku-COVID Nkomo sangena kwimpi ye-Ukraine ne-Russia. Impi le-Ukraine ne-Russia Nkomo itshabalisa izinto zonke zeziningi. Khangela kathi ama-countries alama-economies ade thika njengabo-South Africa. Into kasisafani into lezizinto kubo-South Africa. Umuma usejakeni konke kobo-Nigeria kade ngikhangele kutelevishini laphana obo-Nigeria ukuthi imali kayikho lana. Amazwe wonke omhlaba ungakhangela Nkomo nevindi lapho khona. Lapho uyabona ukuthi izinto kazimanga kuhle kade izinto zinemanzonzo. Umuma we-Russia ne-Ukraine uwonile kakhulu ezitheni zonke ezikhona ekutheni kuthuthukiswe iminotho yamazwe. Omhlaba iZimbabwe nayo ingxenye yakhona, iZimbabwe nayo ingxenye yakhona, iZimbabwe ihlangane lobunzima bonobo. I-new dispensation nale sikhuluma ngayo ekuqulwa ngumnankagwa ihlangane lobunzima wokuhlangana nokudibana ne-COVID yaphuma ku-COVID. Ingitsho labo-China umuqonomi zabo-China aphanjaniswe yi-COVID siluye singene lapho futhi kakhane sesingena ku-Russia ne-Ukraine war yiyo siphambanisele inhlelo zonke ezikhona ukuthi ama-economies ethu kamaka kuhle kathesi. Even iZimbabwe kathesi yibo sithi kathesi abantu sithi abasivoteli, abavoteli iZanu PF ngoba iZanu PF iyo kuphela elendlela yokuthi ingalungisa izinto zonke ezonakeleyo ngesikhathi zisuka embusweni lwanodliniyo sesikune-dispensation kathesi.
Baba uBhebhe akuyiphethe, kungani abantu bemele belivotele njenge-CCC?
Okwakuqala tingakumele kuthiwa khona ngesilungu i-new broomsticks better. Lezindlela kutho ukuthi thina siqalisa ngo-1980 kufanele kunazelele i-COVID ayizange khona ngo-1980. Ngo-1980 sithathe ilizwe leli, ilizwe leli lalihawukelwa ngabantu bonke e-Afrika yonke. Ilizwe leli umnotho walo wawuqathaniswa nomnotho wamazwe amakhulu kakhulu anjengabo-Britain nabo-US. Sithatha ilizwe leli imali yakithi yayiqinile ukudlula i-US dollar esesiyikhalela lo nyaka. Kusukisela ngo-1980 kuzefika kathesa, futhi kusukisela ngo-1980 kuyafika ngo-2019 okwaqalisa khona i-COVID. Owabulala ilizwe ngubani? Owenza ukuthi sibe sesimeni sokusetshenziswa ngubani? Yivani yakhona. So thina sithi ngenxa yokuthi sesibonile lapho abaphambanise khona yonke indawo lapho abaphambanise khona sizalungisisa ngoba sibonile indlela abaphambanise ngayo. Abehlulekile bonile sizalungisa khonokho abakonileyo. Yikho sithi thina sinolo kulabo ngoba amaphutha abo wonke siwakhangele, yiyo esithi sizawalungisa.
Lalo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga lebandla le-CCC. Ubexoxa endawonye lelunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule. Kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi osekufake abachayeli engozini. Ngomnyaka odlule uhulumende wagambela umgwaqo lo evala amagodigodi la ikakhulu duzane ledolobho leVictoria Falls ebholohweni leMasuwe. Kodwa ukunakwezulu kukhanya sokudale omunye njalo umonakalo kuwo wonke lomgwaqo. Uhulumende uthi uzalungisisa kakutsha lomgwaqo engaqeda ukulungisa oweBay Bridge oya eHarare leChirundu. Ungaphela ukwakhiwa. Nyakenye isiphathamandla senhlanganiso yeTourism Business Council of Zimbabwe unkosikazi Barbara Musaranwa watshela intatheli zindaba ukuthi ilizwe lilahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yokonakala komgwaqo lo osetshenziswa ngabayethekelela ilizwe. Wacebisa ukuthi uhulumende awulungisise ngesiphangiphangi. Sixoxe lokansila wedede umnumzana Stanley Torima othi umgwaqo lo usiyingozi.
Eviforce uzaqalisa ukuhambeka ngathi nxa sukobo mathethi ngale uze uyobambe airport uzokwanisa ukubona ukuthi welcome to Victoria Falls. Uhamba lawe sucelesile ukuthi hayi sengihambe erodini. Butotherwise uhulumende kumele ukuthi ebone ukuthi uyalungisa irodi yona le iBulawayo Victoria Falls. Ungananzelela iyo irodi iya kundawo ethekelwa lamatourist evela emazweni atshiyene. Abanye baye bedriver ngalenda kweHarare kumbe koBulawayo bayaprefera ukuthi benze njani behambe on road bebona nje ilizwe leZimbabwe. Manje nxa kunjalo bengakwazi ukuthi iroad yabo iphethe okungakanani akuniki picture eright ngelizwe lethu. Ayisafuni ukuthi benze okokuphesha, sifuna a complete overhaul okucalisa kutsha beyinamathisile njengoba beyenze iBulawayo Harare road. Ingafika kustandard yalana lathi sizafila at home, lathi siza feel being citizens of this country. Awukakathesi is just bad. Siyakhangela ukuthi uhulumende, iminister especially minister of transport, hayi kumele ukuthi bebone ukuthi bengayenza njani, bangakhulumisana njani le treasury benikwe imali ukuphangisa belungisa iroad lay. Kayiseko right. Angiboni ukuthi even lo president uyakwazi ukuthi iroad lay siyibonakale kanjani. Of course siyakwazi ukuthi bathi ilizwe liyaka labanikazi, ingakwazi ukuthi manje iroad yona le izayakwa lobani. So ayikhangeleki kuhle. And umhlulo wamaNdebeleni lapha yi-road ebhizi ukudlula ezinye iroad ezingathi ziyabe zifela ngaphi zivela ngaphi. Ama-roads amaningi avela koBinga kumbe avela kwezinye indawo ayabe ejoyina avela koCholotu ayabe ejoyina yona leyi iBulawayo Victoria Falls Road. So you can see how busy iroad yonaleyi is. Hence city kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iroad yonaleyi. Iroad yona le ileti imali eningi elizweni, ileti US dollar ephilisa abantu elizweni. So siyakhangelela ukuthi uhulumende ehloniphe khonoko ukuthi bayiphangisele ukuyilungisa iroad yona le.
Ungasitshela ukuthi kahle kahle ngiyiphi indawo eyomgwaqo lo ongathi isiwonakele kakhulu kumbe yiwo wonke nje umgwaqo osungamagodigodi?
Iroad yonke from Insuza uzoyobamba edrobha lewange uphume kilo ufike kuma prison yama madumavisa ngale. The road is very bad, is very bad. But endawo umele ukuthi abahamba la matrack amakhulu enanzele kusegwayi gwayi ama potholes angona maningi umgwaqo ufile okumangalisayo. Ungasuka kona ngabe igwayi uzawuya lapha kuma madumavisa farm uhamba towards Falls. Road is very ilimele ayiwa ama izo indawo engathi abasivakatshele benanzele zona lezi ndawo. But amanye ama-potholes abe lapha likhona 4 or 5 akhona apha ukuhamba a certain distance kuyabe kunjalo futhi. But at the same time zona lezi ndawo engizishozo ogwayo even kokugrambila kuyenzakala iy'ngozi ezikhulu ezama-trucks lawa amakhulu abizwa ngokuthi ngamagonyela.
Aloke ngumnumzana Stanley Torima ukansila wedede obekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le edede.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi kulo sifazane uEllen Majero owakomurewa otholakale efile ngemva kokwethesa umkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazana. Iphephandaba lesayithi lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla lezanu PF lwama-primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe ukuncintisa ngoba esetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ivuka njani, ivuka njani balaleli be Studio 7, ndivuswa emuhlanhla mahlango sekutswana eFrancis Town. Kuthaza bonke abantu bakithi bonke iZimbabwe yonke ukuthi bayiregister ukuvota. Please ngiyacela abemalunku lapha elupani abahambe beregister ukuvota ngobuningi. Landikhuthaza abanye khona ngapho ekhambi ngilela umama uNanhlanhla laphana nomalume uPaul Ngwenya lonkomo RJ lomankomazana umka ke lo Moscow lo Jabulani Ngwenya laba kobabazala kona Mdumisi laphana lo mdala uNdlovu kumajoyibana ithi likhuthaza abanye ngokuregister ukuvota ithi ngiyabonga egama lenkosi lo baba eshawini ngalelo sulu kondani la yakhuthaza abanye ukuthi bayiregister ukuvota yimo sobhuke lo uNhlanhla Mahlango sekutswana eFrancis Town ngithi ngiyabonga.
Libonani salibonani ku Studio 7 okhuluma ngoJoshua Moyo. Bengicela usizo ngicela usizo kakhulu, silahlekelwe ngumntwana ongumfana osena 20 years ulahleke enkayi kosikhobokhobo endaweni yaselugamba komaphahle kuthiwa ulandele inqola esiyesayidini yembuma hamba soka sayazanga ukuthi ajike ule problem yena lokukhuluma kwakhe. So besicela usizo kakhulu ukuthi abangambona cela bambambe obamhambise emapholiseni akomabhobho omaphahla esiboraneni. Siyacela usizo ulahleke nge-Tuesday akabonakali, siyadinga ngajabula le audio mayingazwakala sisizakale.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle. Sithanda ukudana kakhulu ngendlela i-government yeSouth Africa eyenza ngakhona ngendlela zamaphepha okuthiwa ngama-special permit. AmaZimbabweni mayephelwa yi-special permit manje abuyele ekhaya ngale umnankakwa owathembisa ukuthi uzabanika ukugcizwana lwelenti. Umuntu uzofika ngale ekalanjwe le nkomo yokulima akala lutho, uzayithini leyo lente? Uhlupheka ngapha eGoli, uyohlupheka futhi back to ekhaya ngoba izanu iyasusa abantu eZimbabwe bezibiza ukugcwala la South Africa. 10 years down the line sibemele buyele back bengela lutho. Usathola leyo zanu PF government lokibusa iyofika ibenzelani? AmaZimbabweni ahambe efike vote ngobuningi, ezame ukuthi ekhiphe lolo cindizelo lwezanu PF, kibe zame amanye amabandla manje abo TCC ukuthi angiboni ngabe thoko kubusa TCC ngabe kulo mnuthu usakhalela iphepha leSouth Africa ukuthi thosa afuna usebenzele eSouth Africa. Wonke umuntu ngabe uyavuma ukuthi sekuyele ekhaya ezama ukuphakamisa ilizwe lethu iZimbabwe kumele kube ilizwe elibuyele esimeni sasiyikhona ngeminyaka eyadlula kusaphethe uSmith. I-basket of Africa ayile ndlela izanu PF elokhu sazitshela ukuthi imele ibuse mbe irig election ukuthi ibulale West Zimbabwe ngendlela eyiyona. So noma kuya kuma-elections i-TCC abazama ukuthi befaka izibuko bebone ukuthi ukhetho lungarikwa, baqilibezisela lungarikwa ukwenzela ukuthi amaZimbabwe akwazi ukuthi akhululeke.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela labalaleli, mbingelele kakhulu ibandleni lithanda ibandla lelo movement. Asikhuthalaneni zihlobo, sikhuthazeni izihlobo, sikhuthaze abangane, sikhuthazeni labomakhelwane be-register ukuvota noma ngizekhi senze into zazo esiyibonti veli support izanu PF. Hayi sikukhangele konke lokhu but veli ungaziyenzeni izekhu, ungaziyihambise ekhodi kudlala ngesikhathi ngoba amakhodi eZimbabwe onke ngawe zanu PF. Izanu PF sibambe everything eZimbabwe lapha, kusela into esingayenze free. Okwethu ukukhulekela nje ukuthi ama-observers ebuye ezokhangela lolu khetho ngendlela babe khuluma ngayo ukuthi kuphumelele ngoba sithole nzima ngezana uPF thina njengebandla leTriple C izana uPF kayisidli lokho siyakutsho and sikutsho sile spindo ukuthi nxa befuna ukubona ukuthi thina sithi izana uPF siyachiving ngabantu abamore than 2 million kapa sifakela ama reforms lapha na besiqhubezele izana uPF thina izana uPF ayisidli njengebandla leTriple C whether they like it or not okwehlula umnanga kuyakwazi khona ukuthi kabasidli thina siyakampena kasidlali njalo abantu bayajoyina kuparty iTriple C ungazi ukukhulume kube njani iTriple C ithandwa ngabantu iTriple C iyandelwa ngabantu abezani bengazibambe ethwala abantu eGweru bebe bezoregister koBulawayo ukuthi bavota basoze bethwala abantu koBulawayo more than 3000 eBulawayo iTriple C iyathatha ngenkani iyathatha koBulawayo lapha so abantu kabakhuthale beregister ukuvota akulanto emiselwe unaphakade phansi kwalomhlaba xa inkosi sithe namhlanje kwakho kuphelela la kuyaphela iqhawe lamaqhawe uthwa le umbulali kodwa xa inkosi thi yathanda uzizothwa ubulwe bunyoni into encane so asikhuthaleni singadeli ma iTriple C ngiyabona
hello wasakaza wahle akasitudio siyabonga ngiyabonga izinyo zelindumezo ngibonga kakhulu le nyuzi esizizwayo imihla ngamalanga ezicajileyo ngapha ekhaya ezimbabwe naliyazichaza hhayi ngibonga kakhulu qhubekani endumeni inyuzi bakithi ezekuseni kakhulu
yebo ngqongqongqo kustudio 7 hhayi siyalizwa ma-studio 7 impela siyajabula ngenhlelo elisenzela zona nabengithi ngiyengikhale mani ungathi kunokwenzelela mani nokungalinganiswa kwamathuba kuzinduna labosindisa labosobhuku osobhuku bona esingathi bangaphansi kwabalisa bayasebenza abantu laba okungenani ngani nabo phela niyabanika amabhasikeli ngoba nanku siyabona iy'nduna zinikwa imoto abosobhuku bona babancane ibanika amabhasikeli labo ngoba yibo abantu abahamba bebhoda betshela abantu ukuthi kunokuthi nokuthi 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 induna ibona kanye ngomnyaka idleli ngemoto nje izihambela imoto kodwa osobhuku ayeke libanika amabhasikeli siyabonga mpela abantu bakithi hhayi ogawule nabo mpela umuntu akagawule bheka gawule gawule ubheka isihlahla siza kuwela mnumgawule ubheka
ye studio 7 studio 7 linjani basakazi bethu hhayi siyabonga izindaba ngizwe inkulumo athi iPaul ngupresident wasezimbabwe emasolo emnangagwa lapha ePaul eDA abantu abasekole kababuye ekhaya bezolima selukulo mhlaba inkalakato sebabekile wona lowo mhlaba kasithi kawunike abantu abasekhaya silabafotho abahliziwe ekhaya abangasebenzi abangela plani baningi kakhulu abantu abangasebenzi iyouth yonke vele kayisebenzi lapha ekhaya ma ungasangena ngesipholiseni esisosheni esinensimi awula msebenzi yimisebenzi ekhona layo eqhatsha abantu nje abalutshwana futhi ukukhangela iziboko so sithi thina manxa kulo mhlabathi lowokhona okade utsho umnangagwa kawunike bona abantu abasekhaya thina kasiyekile kancane hhayi sikhathele ngokutshelwa amanga ngobomnangagwa hhayi sezokugaya amavoti ngendlela angashiyo lubaba hayi hayi baba sicela ukuthi usixolele ngamanga hayi thina sifuna into ezile siqiniso phakathi na-2023 sivoteli i-MRAP hayi sikhathele ukuba siloko sitshela amanga abantu bempumalanga ngibonile amakhandidate ezanu p f afakiweyo lapha kade epostiwe lapha kwelinye ipheje engeke ndikhulume abantu besishoneni kuphela bazamele abantu kobulawayo lapha umuntu okoshoneni uzamela thina abantu bakobulawayo uyazazi indubo zabantu bakobulawayo hayi madoda sivukene emaqandeni lo ayibone i-MRAP ukuthi ilelo sizo ebantwini usazoyibona yalitshela sibili
salibonani studio 7 salibonani basakaza abahle lonke ngiyalibingelela onke ngiliqambe ngamagama lonke ngithanda lonke ngimsakazo yena omuhle indaba elisinika zona qondani lezimbabwe mina into eyindesimanga ngayo bakithi i-international ayitshele umnanga akakhiphe uzikhala ejele abakhiphe uzikhala shejele laye ayekhontesta akhulume nabantu bakhe njengoba emele izingezawo esithi bamvoteli abakhiphe uzikhala uzikhala upanishelwane okungaka ngathi zani yabona ukuthi uzikhala ustrong futhi uzikhala ustrong babona ukuthi uzikhala uzabathathela abantu ngokuzikhala kulesipini sokukhuluma ngesandla abakhiphe uzikhala bantu zibuhlungu kakhuluma nabaetriple c uzikhala lokho egcine ejele engezwa lutho mnakakho kakhiphe uzikhala laba abemthwakazi mnakangikwazi ukuthi bafuna ukwenzani nxa bengathi bona bafuna ukuvotela abakhansela nama-MP bengala president upresident ozavotelwa lapho ngumuphi bangavotelwa ezanu p f ve bazasebenza lobani nxa kuthi iprezident bengalayo umthwakazi ayengafuna ukudistepa abantu bayekela abantu bangene kwi-triple c bavotele i-triple c izosikhiphe izanu thiniwe thina izanu tshuthi bona bachazwa izanu ngoba nxa besiprinta abantu besenza so besithi bafuna ukuthi bavotelwe abakhansela nama-MP kuzasizangani ngoba izanu izagcina singasawinanga izanu icinile kwi-inpower izanu aba-inpower sizakuyanga izanu isihlukuluse kangaka akulalutho ezimbabwe akulalutho sikwazi ukuthi singenze njani uyidlala la ithi khona napho athi sizulalini kahle labo uyizulu sokuthamabele inkukhu ziyadura ezitolo kodwa abantu imthwakazi ongifuna ukusiprinta abantu ibase emaceleni asho abantu bomthwakazi zamani ukuthi sibambane lisa abantu ukuthiphusi yabo
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo-half past seven ntambama.